Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emaNdebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Yebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelele imali. Sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo, amatitsha lathi siza kwengezelela imali. Ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangenwa umkhuhlane we-COVID-19. 52 children phambi kwakhe, 35 phambi kwakhe. Uzutunesingcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula. Utitsha vele uku-risk omunye okumakisa. So sikhangela uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering i-plight yama-teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangele sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakhontinua kunje kukhonsidwa amanesi wodwa uphiwe imali amanesi ama-teachers engathiwa ngabo kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi i-COVID-19 le vele i-sort of airborne iyaspredeka nje lula. Abantwana bayathelelana, lo mbalisi uyathelelwa. Akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi uku-risky la, uzagula.
Isakhamuzi seKezi, umnumzana Whiteman Moyo, yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule boost allowance, kuzoba le-risk allowance. Ngenxa yemisizwa ngapha ku-Ministry of Education kubabalisi nababalisikazi labo-headmaster. So kutho ukuthi bathi bona abafuni ukuthi basike kuleyo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home lokho kwakuthiwa yi-strike sebeyekele umsebenzi. Hhathi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika esikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi efundisa umntwana olomkhuhlane bongela mkhuhlane. So akunanzeleli ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangacona be-test positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule flow le yomqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla. Sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayisula into ebulawa yisepa enake esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezemithi efana namasepa ogeza izandla ogeza imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana nesepa naleyo kodwa ongalimazi emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe utheleke emakhaleni ukuze siqedeke i-corona phakathi lemzimba yethu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya. Ngakho-ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe ku-WhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lezempila kahle ezweni lubike ukuba lokho kulabantu abangamachimi amathathu nane abalegcikwane le COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane, njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa $500. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.